Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngomvulo nenjabulo mhlaka 27 kuLwezi 2023 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho okwenziwayo kungamanyala. Isizathu ukuthi umuntu abamthandayo bayamazi umuntu abamkhethileyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela abaqotshiswa umnumzana Sengezo Cabangu edala lepalamende nakumakhansili.
Ngiyananzelela ukuthi i-by-election kulezindaba eziningi kakhulu ezenza sizane ukuye siwine ama-by-election ngoba iyasuka sibilikenza ikhampeyini sileleyo abantu bekhona ngale bencedisana kuma-constituents.
Ibandla le-ZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi.
Ngijabulile kakhulu ngokuthi ngiswele namazwi okubonga ebantwini abasivoteleyo nokuthi basaqhubeka bayasithanda nalokhu abanye bethu beye basitshiya engozini.
Namhla sikhokha lomeluleko Bremer Moyo weqembu leinsimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-ZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi. Amalunga ebandla leli asabalele emaphandleni lemadolobheni lapho adinga khona usekelo kukhetho lokudinga abazamela izigaba ezijiyeneyo ejali lepalamende njalo lakumakhansili. Eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela ezikhundleni abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-CCC uthi abantu balume owangaphansi besithi bazalijezisa ibandla le-ZANU PF kukhetho lwama-by-elections.
Hayi, by-election yona leyo ngayikhangela kuhle. Aso by-election yokuthiwa kuyakhankaswa. Ngoba uyakhankasani njengoba abantu basanda kuphuma kukhetho. So nje ngiyakholwa ayisiyo ndaba yokukhankasa, indaba nje yokukhumbuza omunye lomunye abalandeli bakhe ukuthi nxa kuthe kwaba njalo mhlakanene abantu kabahambe ngobuningi babo, abahambe beya ngesifitha. Akula lutho olunye olukhankasayo lapha ngoba siphuma phakathina kokhetho phela.
Singathi akula kukhahlamezana khona ngapho-ke ebhinga kumenjani?
Hayi, abakaqalisi yabayenza ukungezwa. Abakaqalisi lapha sisakhangele kusekho lokuthula. Ye, baphithizela baningi, babuyile banofeni bevela endaweni eziningi ezehlukeneyo kodwa kungasenani. Hayi, angizwa kungani kuhlukumezana kwekwenzakala enyuhle.
Singathi abantu bathini kodwa ngokhetho lolu njengoba abantu besanda kuvota nje?
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho okwenziwayo kungamanyala. Isizathu ukuthi bayamazi umuntu abamthandayo, bayamazi umuntu abamkhethileyo njalo lokuthi lo muntu abamkhethileyo lokho besamfuna ukuthi ehambe ebamyela. Bakwazi njalo ukuthi umuntu othiwa khona ngorikhole umeli wabo ngaso muntu ole-standing ngaphakathina kwenhliziyo zabo nangaphakathina kwepolitics yabo. So bazonde bafile bakwazi ukuthi ezibhedlela akulalamithi-ke. Ngikhuluma lomunye ugogo kathesi ekuthithi inyawo zakhe zibuhlungu. Ngambuza ukuthi uke waye esibhedlela wathi ngiyabe siyadingani. Lapho engagcina khona ukuhamba wafika bantshela ukuthi umfitshane kakhulu, yikho inyawo zakho ziswele ukuthi zime kuhle. Bamthiya enjalo. Imali yona le edlaliswayo ukuthi khona kuthiwa kuye kwenziwa ukhetho yimali okade kufuze ukuthi khona ihambe iyelungisise ezinye izinto ezifunakalayo kuleli lizwe. kanti labo abezekhi sebediniwe ukusebenza kokuphela non-stop sebesebenza njengewatch babefuzela bephumule bekuba lemuli zabo njengoba lalokho vele abakuholayo kungafika indawo ekristu bekwanisa ukuthi bekuba lezi muli zabo manje nanku sokuyikusebenza kokuphela njengewatch akusela kuphumula
kodwa bazavota yini abantu njengoba usitsho ukuthi sebediniwe
nxa kusiyavotwa abantu baza kuyavota ngoba bazondile bafuna ukuthi betshengisa ukuzonda kwabo ngebhalothi ngaphandle kwalabo abathokozayo ngalokhu okwenzakalayo mhlawumbe yibo abangasoze behambe kodwa laba abazonde ngalesi sehlakalo bayahamba ngobuningi babo njalo baza kuyavota
awuboni ukuthi ingaphinda njalo emhlolweni uzokuthiwa-ke surikholiwe futhi yindaba behlala berikhola wena bathi kutheni
hhayi ngiyakholwa mina into eyenzakalayo ukuthi anti yabona ukuthi ngaphakathina kwalo mdlalo lo othi ulamandla okurikhola isikhathi esiningi uzazama ukudinga lo ambona ngani nguyomphikisa kakhulu ukuthi lo muntu abe nguye ongabi seduze naye siyakwazi ukuthi izame ijwayele oyesu inkosi yebo nkosi yenza lokhu yebo nkosi abaphikisana nabo okulobuqotho okoqobo njalo bengavumelani labo bengabancengi kababafuni yikho engufelayo nje akulalutho olunye ngifele ukuthi ngibatshele iqiniso
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC besixoxa laye esetshilaba ward ebhinga esabeleni seMathabeleland North uze sizwe okuningi ngokwenziwa libandla le-ZANU PF sixoxe lo mnumzana Believe Gawule
lelubani nabodinga hhayi umsebenzi uyahamba sibili umkhankaso sibili ukhona sibilisokuba lama rally ayenziwayo ngale njengelupane konke labo bhinga so hayi kukhala umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu
libonanga zani zanqoba yini njengoba-ke abantu besithi ilizwe ngalimanga kuhle kwamanje
i-by-election izanu p f ibhekake akulula ukuthi iluze i-by-election ngiyananzelela ukuthi i-by-election kulezi zathu eziningi kakhulu ezenza izanu p f iwine ama-by-election ngoba iyasuka sibilikenzwa i-campaign sibilegeleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituency yiko kwenzakala izanu p f iyahambe iyencedisa sibili kakhulu kwala kinkunje nje ngapha e-north zathola amalunga ethu e-politburo babhizi baku-ground babompofu babhizi bayakhankasa khona ngapha e-mat north so bayenza ama-rali khona ngapha so abakho ema-ofisini bakhona ngapha edangeni bayakhankasa sibili
ye sizwa kuthiwa ke kulabantu abayithuselwayo nxa likhankasa khonapho siyakwazi ukuthi le Harare kuthiwa kulabanye abathunjwayo lina lidini ngakhonokho
siyabona mina kakhulu ngiyangichuka ukukhulumisa icele lami langapha emsukulweni wemathebeleland ukuthi khona ngapha ikakhulu ngikhulumela i-mat north as a province ukuthi sibili esikubonayo thina lapha ngingazi kwezinye indawo kithi ngoba kwesinye isikhathi kukhuluma mangasonto eqondileyo mina kaze kukhuluma sibili kuqiniso anizake ngize ukuthi akulo muntu we-CCC yohlukuluzo even esigabeni sesetoreto khonakati anizake ngize ukutalana umuntu we-CCC wezeso akula ngitho labantu abangilaleleyo bayakuzwa khonokho babalalele umsakazi wakho usuku zonke njengetoreto ngale bayolalela umsakazi nalokho akula nto enjalo abantu bayazikhankasela kuhle bezenzela kuhle thina zange sikubone khonoko kwemsindo khonokho kala zake sikubone khona ngapha emhlubulweni wethu khona ngapha especially emat north ngingazi kwamanye ama-province kumbe kuyenzakala lakho hayi angikwazi angifuna ukukulandela angifuna ukukuvuma angikwazi sili but engikubona ngapha umsebenzi wokuqutshwa ngendlela ehlanzekileyo kakhulu
ye kodwa nxa sikhangela phela ibhinga ngazani abantu kabayifuni zana pol inganqoba njani
khona kwale ngikukhulumileyo kithi ukuthi indlela izanu p f esebenza ngayo nxasiza kuma-by-election umsebenzi wakhona uyabe usulula kakhulu ngoba sonke siyahamba kuye kuthi cwi khona ngani sisebenze kakhulu khona ngani ukuze kuphume kube nolutho oluphumayo yiko kwenzakalayo kuma-by-elections asithathi lula ama-by-elections hhayi kuma-by-elections jithikina kumele siwawini ebhati yiko kwenzakalayo kini
abantu libatshelani babagawule
abantu sibatshele ukuthi njengokuthi ama-constituencies engala engayishiwo esasingahlekele khona batshela nje ukuthi hhayi lingenzanga kuhle ngoba ngala likhumbula ukuthi engxaye isikhathi lesana abantu bakhiphe izanu p f izanu p f hhayi ayiphumanga izanu p f ikhona izanu p f yiye ebumbe uhulumende ngako-ke asambeni ndawonye ke sibatshela khonoku ukuthi unzima lo wokukhona phakathi kokuphila kwabantu akusiyo into yeZimbabwe kuphela. Siyabazi, siyacela abantu ukuthi konke lokhu kunzima lokhu kulethwa yizinto ezikhona emhlabeni, iZimbabwe eyiyo eyingxenye emhlabeni khonapha ekhona. Izinto zaboRussia labo-Ukraine, kanti kule zinto zabo-Israel labo-Gaza zenzana, ziphambanisa inhlelo eziningi, zikhweza izinto eziningi, amafutha lani lani, ebesephambanisa zonke inhlelo eziphansi emazweni wonke jikelele. Sebesikhangela lapho esivele kukona ku-COVID laphana. Akuzange kube lula kithi. Kube lobunzima sibemangalisayo lapho esiphuma khona. Yikho sikubakhumbuza bona abantu ukuthi hayi, kungathi kumbe into yeZimbabwe kuphela. Abantu bethu besithi bona bezondela ikhulumende ngumumo womhlaba, kodwa kuzalunga ngokuhamba kwesikhathi.
Umnumzana Billy Gawule lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Iziphathamandla zakwele Qatar zithi ele Israel le Hamas baza kwengeza ngensuku ezimbili isivumelwano sabo sokukhulula abathunjwayo labadabuka kwele Palestine abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Lokhu kwethulwe enkundleni ye-X iziphathamandla lezi ezithi lokhu kuzakwenza ukuba kukhulule abanye abathunjwa yiHamas ngomfumfu lonyaka labavalelwe entilongweni kwele Israel. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuba okwamanje iHamas isikhulule abafika phose amajumi amane 39, kuthi njalo ele Israel selikhulule abedlula kancane ikhulu 117 phansi kwesivumelwano esigqitshwa namuhla. Kuzakhululwa abanye njalo namuhla. Ele Qatar, ele Egypt, ele Melika asebenza katalala ukuze kube lesivumelwano esizathatha isikhathi eside hatshi okwensuku ezimbili kuphela. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,800 sebebulawe kulandela ukubhomba okwenziwa ngele Israel. IHamas yabulala abadabuka kwele Melika, abadabuka kwele Israel abedlula inkulungwane 1,200 ngomfumfu ize ihlasele kwele Israel. Uhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazwe njalo okuhlanganiswe yezakhamizi iyebulawa Progressive Residents Association.
Njengoba vele kusala kusithi ukuthi khona okuqakathekileyo ukukhulumisana, abantu kumele bakhulumisane ukuze into ihambe isebenzeke kuhle. Siyajabula kakhulu ukuthi sizile wonke amaqembu amabili ukuthi bavumelana ukuthi kukhulumisane, njalo nabona abathinje ukuthi bakhulumisane ukuthi abakhulile babuyele ngakibo kungakayiwa phambili, njalo kuye phambili kukhulumisana.
Ngathi kubonayo lokhu kungaba kusitsho ukuthi impi siseduze ukuphela na, kumbe hathi ngokokulandela nje umthetho okuthi kuvikelwe abathunjiweyo?
Okujayele ukuzama ukwenzakala amazwe la amabili iRussia lePalestine khona ngale Gaza baqale kudala ukuthi belwisana kuleminyaka leminyaka, kodwa ngaphezu sibethemba ukuthi ngenxa yento eyenzakalayo khona ngale kufa kwabantu, kufa kwabantwana, kufa into zonke, sesebuthe kungaba neno sibethemba ukuthi ukuqhumisana kwabo lalokho abakwenzilayo engezingathi izinto. Sikhulekele ukuthi kuthintshe sizi ngoba asiwo mpilo leyana umhlaba awungekho wabanjana abantini abaphile abantu bakankulunkulu. Yikho sithi bethemba njalo sishisa ukuthi kube isithintshe sethu kube khona kama okukhulumisiwe kuphumelele.
Isikhashana esedluleyo sizwe i-Israel sithi yona hayi ayisoze ime ukulwa ize ifike esikhathini sokuthi isibhidlize iHamas yonke laphana. Ubona ngani kungenelisa na ukuthi kukhulunyiswane ingakabhidlizi iHamas?
Ngibona ngani ama-chances ngathi thuba amathuba akhona abizikhanyele ukuthi khona kulamazwe la amanye ama-superpowers o-America lakuambani esibaziwa ngamsebenzeleni yibo bamele bekhuthaze i-Israel, yibo bamele bekhuthaze wonke amaqembu ukuthi baqinisise kuzelesiqiniseko isivumelano senokho esikhona siphumelele. Kakungenele vele wabasitaphose bangenele wa-America bakhulume ne-Israel, siyakwazi into zezimpilo ezo ziyahlupha bakaze khuluma ukuthi besenzela nje ukuthi babamba kanyamezwe but kuyethemba ukuthi kungakhulunyiswana kuzona.
Kubudlelwano lamanye amazwe sikhangela nje eZimbabwe kanye leSouth Africa laphana, ngokubona kwakho ukuba lempi okwesikhathi eside Israel laphana kungaphazamisa na inotho yamazwe la?
Isikhathi esiningi esijwayele ukwenzakala angithi vele amazwe la yiwo phela omnotho ababamba umnotho kakhulu umhlaba wonke. So ngaphazamiseka nje endleni eziningi ngoba into ezinengizela khona ngayo lapho sisho khona i-South Africa esengingaba ningi kodwa ngendlela eyenzakala e-Afrika lengendlela okwenzakala eZimbabwe
lo ngumnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazo njalo kunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Siyohangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebevalelwe enkambeni yamasosha abazame ukuhluthuna intambo zombuso izolo kwele-Sierra Leone. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalwecatsha kwele-Yemen ahlasela umkhumbi wakwele-Israel awuthatha asebanjwe libutho lakwele-Melika. EleZimbabwe selivimba abantu eHarare ukuba bengabuthani ngobuningi babo endaweni ezijiyeneyo njalo bengathengisi ukudla emigwaqweni ngenxa yokumemetheka komkhuhlane wohudo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umemetheka ngamandla umkhuhlane lo osubulele abantu abalikhulu lamachumi amahlanu lanhlanu 155 selokhu waqhamuka ngonhlolanja lonyaka. Badlela evalweni abantu abaningi edolobheni leli lamanye okulomkhuhlane lo. Kuyini umkhuhlane wohudo? Akesizwe uSiphiwe Mfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital exoxa leStudio 7 ngodaba lolu lapha ukhuluma ezimele.
Ayikholela isihudokazi esikhulu esimangalisayo. Umuntu uyabe ethe wanatha amanzi kumbe wadla ukudla okule bacteria eyenza ukuthi umuntu ahude amanzi angani ale rayisi, uyabe huda ngokuphela okumangalisayo. Yikho-ke kholera le into embi kakhulu, umuntu engaphangise esheshe ukusishiya emhlabeni. Abantu kumele bananzelele bengabona behuda amanzi angani ale rayisi isihudo lesi, bagijime baphangise esibhedlela. Asiso sihudo ongasihlalela ama-hours ngoba amalanga usendlini. Yikho-ke odokotela abayelapha selatshwa ngokuthi kuyafakwa ama-drips, afuna ama-drips amaningi ukuthi baku-hydrate ngoba abantu bafa masinyane nge-dehydration lokuphiwa ama-antibiotics ukuvikela abantu bayaxwayisa kathesi ukuthi sibhahile kwezinye indawo elizweni bangazi bahamba kulezo ndawo abakwazi khona ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Njalo kumele bahlale bengabantu abahlanzekileyo begeze izandla lokungahambi behamba beqhawulana izandla labantu.
Ye, nxa sisikhangele singathi kule gciwane lakhona yini, igciwane lakhona lime njani njalo lingena njani emzimbeni ngokunatha amanzi kube sukusenzakalani?
Umuntu enganatha lelo gciwane kumbe lisemanzini kumbeni ekudleni kumbeni kuma-fruits nje kumbe ukuqhawulana labantu usugcina uzibamba umlomo ubambe isandla emlonyeni lingangena-ke emathunjini selihamba laphana lisiya matiplalis liba liningi emathunjini yikho liyabe lokumunya khona amanzi. Amanzi lawo sephuma ngale ngaphansi okuyidaria ewotari enjengamangani kule rayisi phakathi.
Singathi-ke ngaphandle kokuthi abantu bengaxhawulani lokunye, zikhona yini ezinye iindlela zokuthi kunqabelwe khonokho?
Isifudokazi lesi imkhuhlane egulwa kudala abantu bengakasebenzisi i-hygiene le ekhona. Isikhuhlane sivikela ngokuthi kungaba le-clean water, clean running water, labantu behlale behlanzekile. Siyavikeleka nxa abantu bengaphathi kuhle bengela manzi bengahlanzi izandla siyamemetheka siya phambili.
Ye, njengodokotela sibili ubona ngazani eZimbabwe kwenzakala ukuthi kunqabelwe khona ukuthi lingamemetheki igciwane lezi siyeza ukuthi libhahile kona ngale-ke eHarare. So abantu akusamelanga beHarare kumbe bayesabele khatshana kumele benzeni? Ngiyokhuluma ngamadriphu lawa afakwayo kambe angabe ebizima leni ngakhulu yini umuntu munye ngamunye xa kufakwa khona
kuduri kangako kodwa ke ukuthi isikudokazi sakhona nxa sithi sikuhlasele kakhulu la ma-drips la nxa uwangawazuzile asikukuthi ungafakwa i-drip ungasila njalo ngokuthi igciwane lelo liyabe likumunye njani le ibacteria umunye njani phakathi wahuda njani ngikho ngithe isihudokazi kutho ukuthi siyamangalisa leso sihudo
ye kodwa sibonge ukuthi vumbuvumbu nje uzokuthiwa sokule kholela lapha sokule sihudo kumbe vele akuphongukuphutha nje
hayi sikuto njengoba kwe-bacteria yama-gems wona la ahlale khona nje khonapha nje lawo njengabe kuyinto eyadalwa umlimi yikho-ke kuya ngesikhathi seni sokuthi kuba nama-outbreaks ngokuthi kade sokuhamba ukuthi njengoba kungela manzi okuthi abantu behlale behlanzekile yikho-ke siyamemetheka siyaphambili labantu khona abantu abalaleli izinto ezabe zikhulunywa nguhulumende yizihlelo ukuthi bengaze bahambahamba lokuthi begeze izandla bele abantu lokhu beqhawulana abagezi izandla bahlanze njengoba sithi ukuthi akula masi.
Lo ngusikhwicamfundo Solayo Ngwenya obeqhuqa le Studio 7 ekobulawayo lapha-ke ubekhuluma ezimele. Okwamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7.
Enkundleni ithi litshona njani basakazi lamazimbabwe amahle ye singazi ukuthi ngempela kungabe kuliqinisa lokho esikubone kuma-social media ukuthi usengezo Chabangu ubhadalwe imali engange-500,000 ukuze agcotshe ama-members awethu ngempela uma kuliqinisa lokho kuyacaca ukuthi khona le mali yokubhadala amaloya akhe lawa bakhona bamnikeza imali kunyiwe mpela ukuthi ezodilidiliza uChabangu lo labo khalifani kugene empeleni badlala ngabantu basemaphephelweni uChabangu wakhipha abantu ethi balezibongo zabantu zasemashonali kodwa okwenzakalayo bonke laba bantu abafakileyo futhi bayafanana balezibongo ezifanayo hhayi uChabangu uthunyiwe umbuzo okhona yikuthi ipolitiki embi kanje elizweni ayithuthukisi lizwe loba laba abazane bengaqinisa ikhanda benza ingathi kukhona abazakwenzela ilizwe ayikho into abazayenzela ilizwe bazahlala kuphela ngezithembiso zabo kusukela ngo-1980 ngoba ilizwe letingelezithembiso abantu baphila ngokuthenjiswa okubuhlungu yikuthi abantu bakithi sebabona ingathi kuhlupheka
ye lo-ke ngowe-Studio 7 umlaleli omkhulu besithumezele-ke umbiko wakhe ye okwamanje-ke namhla sixoxe lo meluleki Brema Moyo weqembu le-insimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards.
Ketele insizwe bengisebenza nazo uElvis Mathe noThembi Nkosi Mpofu.
So kuwe kujona ukuthi uthole isicoco ezinje.
Into eyenzakeleyo ayivamanga ukwenzeka esayidini lethu la esikhona khona. So ngijabule kakhulu ngoba
kuqopheke umlando ngoba ikhona enye indondo ebizwe ngegama lakhe Elvis Matthew. So into engijabulisa kakhulu ukuthi ithina futhi esiqala ukuyithola.
Indondo le ebizwe Elvis Matthew batheni ngayo?
Bathi outstanding Chibilika music. Ibizwe ngegama lika Elvis bathi imali outstanding Chibilika music.
Kuhle kakhulu. Ngathi ke engomeni zenu sibilileze nizithayo kuyini okwenza ukuthi lingene ngerumba kangaka?
Ngile belief yokuthi siyenze esikhuliswe ngakho ungananzelela kakhulu nenhlamvu esisebenzisayo ama-lyrics okucula sisebenzisa kakhulu i-language yasekhaya. Ongakuthi size sidinge lala magama abantu abangasavamanga ukuwasebenzisa sithole sebefake inhlamvu zesilungu. So sisebenzisa wona kakhulu. Ngicabanga ukuthi into esisizayo kakhulu ngoba akukho lula ukuthi abantu bekhona ukuwakholekta amagama lawo.
Ye, khuluma labantu khonapho-ke siyakunika leli thuba.
Engingakutsho ukuthi kubalandi bensimbi zezwane ngoba iqembu lensimbi zezwane ngelabantu akusilo ndaprema ngelabantu. Beqhubeke besisapota kakhulu. Ngiyabonga isapota abasaqhubeka besinikeza yona. Ngiyathembisa nami futhi ukuthi konke esizabe sikwenza sizobe sikwenzela bona and sizoyenza ngamandla show ukuthi asisale emuva and ngibathembisa more izinto ezimnandi kuzohlala kunjalo kumnandi.
Lezi-ke insimbi zezwane basishake kuzwele insimbi sibili ziyatshaya brema moyo siliphisela okuhle empilweni njalo silitshayela ihlombe-ke ngalokho elikutholileyo besixoxa lo brema lamhla-ke ukhona ngale kobulawayo yekulevidoku lingakhohlwa namhla-ke sixoxa ngokuvalelwa kukajob scala entilongeni loba engakathonisa icala lokuthothozela udlakela ye singakugqibi ezalamhlanje sike sibone ebezikhokhela ibandla lezanupiyofu lithi lizanqoba kukhetho lwama-by elections oluzayo, kodwa liphikisayo elisisc lithi inkomo ingazala umuntu ngoba abantu bazonde okumangalisayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, wolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo. UGibbs Dube, lilale.